ngibethe ku-provincial council ngobulawayo. Njengomuntu obonakala esesemutha, I'm now over 35. Ngiyume kuyithi ngomnyaka nje ophelileyo. Kuyabonisa ukuthi umhlangano wezanu PF umhlangano oprogressive obonisa ukuthi kule kusasa, ngoba abantu abatsha bangenile sibili baba baningi lapha kobulawayo.
Ukhangele isikhathi sakobulawayo lapha abantu bathi umuzi wabo kobulawayo manje sibhugile waphela nya. Kuyini othembisa uZulu ozakwenza?
I-challenge esaba layo from around 2000 ukuthi asesi-electa ama-councillors angelathando lobulawayo. Leyo yinto okumele iqondise ngalolu khetho luka 2023. Uyananzelela ukuthi uma MP bandla lezanu PF ekhadiphayo, for example, silomuntu olecapacity ofanana noprofessor Mthuli Ncube oletha i-development ebantwini. Lokho kuyabonisa ukuthi izanu PF ifisa ukwakha ubulawayo, ifisa ukumlungisa ubulawayo abuyele esimeni ayekiswa ngaphambilini.
So kanti uzayenzani? Ukhandela ukuqalisa nje ukuthi ukhankasa.
I mean, angiso muntu okulist yokuthi ngizakhankasa ukuthi kuvotelwe mina, kodwa ngizakhankasela amanye ama-candidates ngoba mina ngingena e-proportional representation.
Lapha ngithole ibandla lakho siyakhankasa.
Ya, ibandla seli-ground already, besingalindanga i-nomination court. Liyabona nje into ezenzakalayo kuma-constituencies atshiyeneyo, ama-youth empowerment programs, ama-skills training, ama-courses, yinto esezilethwe izanu PF phambilini. Aso bantu esilinda ukuthi kube le-nomination court, kodwa we've been on the ground for the past 3 or 4 months.